sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 2 kuLwezi 2022 ngugaino ukumete Saidi endabeni zethu namhla. Amagqwetha kaMnumzana Job Sikhala loMnumzana Godfrey Sithole, amalunga edale lePhalamende njalo abakubandla leCCC namhla batshele umthethwandaba ukuthi ababili laba bala ukubona uDouglas Monzora eChikurubi Maximum Security Prison. Umkhokheli wezinduna uChief Fortune Charumbira uthi bazakuya enkabazwe bengaqeda ukulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi eMathebeleland North laseMathebeleland South.
Ngananzelelwana kalabaningi badropha out eseni early age belabo 8 years, 9 years, baqedile 7 years basaqhubekeli phambi kwezifundo zakhe. Sesehlala phansi nxa yinkazana ebeyazithwala imbuseyenda, abaningi bayayenziswa, then of course abaningi bayamithiswa.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi baningi abantwana abadlwengulwa izihlobo etsholotsho lebulilima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Igqwetha elimele amalunga edale lePhalamende njalo abakubandla leCitizens Coalition for Change abavalelwe entilongweni besetheswa amacala okutshotshozela udlakela lithi uMnumzana Job Sikhala loMnumzana Godfrey Sithole bazonde okumangalisayo ngokwethekelwa nguMnumzana Douglas Monzora eChikurubi Maximum Prison, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umnumzana Freddy Masarire vomela ababili laba wethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana yeTwitter esithi uSikhala loSithole bacele unkosikazi Beatrice Mthethwa ukuba atshele umthethandaba ukuba bazonde okumangalisayo ngokwenziwa nguMonzora. UMasarirevu uthi abaphathi bentilongo yeSikurubhi bavumela abanye abantu ukuthi babonane lababili laba, hathi abakubandla bakhe abagoqela uMnumzana uSonshamisa. Uthi bazonda kakhulu ngesikhathi uMonzora efisa ukubabona entolongweni. Bathi akuqondanga lokhu njalo yikho okwenza ukuthi beyale ukumbona. Bekasebenzisanga ukukhuluma ngodaba lolu loMonzora obengaphenduli umakhalekhukhwini. Abalinda isikurubhi balele uChamisa labanye bakhe ukuthi bethekelele uSikhala uSithole labanye abalitshumi lanye entolongweni. Ukusenjalo ijayele High Court likhangelele ukuba ngolwesihlanu lizakuthola isincumo sesicelo sikaMnumzana Khala loMnumzana Godfrey Sithole ezokuthi bethoniswe amacala besuka ezindlini zabo. Ababili laba abangamalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change sebelenyanga ezine bevalelwe entolongweni njalo bengatholi imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. UJustice Rogers Manyanga Teforoma obephethe udaba lolu namuhla uthe uzakwethula okuphuma enkundleni yakhe kulandela isicelo sikaSikhala loSithole abathi kuningi osekuguqekile kulandela ukwala komthethandaba ukuthi behlawule isibambiso sebail. Imithethandaba yalile ukunika isibambiso sebail ababili laba labanye abayekubandla le-CCC okuthiwa bathozela udlakela kulandela ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali owenyathime okucathengelwa ukuthi wabulawa ngabakubandla le-ZANU-PF. Igqwetha labo uMnumzana Jeremiah Bham uthi kuningi osekuguqukile selokhu ababili laba babotshwa ngamapholisa. Uthi okunye kwakho ukuthi amapholisa asekhuluma okungazwakaliyo ngevidiyo okuthiwa uSikhala wayiphanyeka enkundleni zokuxhumana ejutshuzela udlakela. UBhamu uthi kuningi okuveza ukuba ababili laba kumele banikwe isibambiso sebail.
But in summary, what we said was firstly, there is no longer any evidence that Mr. Sikhala posted any video because we've been given state papers which actually revealed that Sikhala did not post any video.
Ngama-features ethu thina ngakusela obunye ubufakazi okuveza ukumana uSikhala wabeka ama-videos ku-internet aveza ukuba wayefuna ukugengula uhulumende. Ngakusela ubufakazi bokuba ama-video lawo akhona. uSikhala loSithole sebeyalele kahlanu ukuba behlawule isibambiso sebail. UMnumzana Pride Mkhono ingcweti kwezombusazwe uthi uSikhala loSithole balakho ukwalelwa ukuhlawula isibambiso sebail.
Indaba ka Honorable Job Skala indaba ehlukuluzayo kakhulu nxa sikhangelise sikhangele indaba zamalungelo abantu eZimbabwe. Umzana Job Skala usilamalanga angafika 100 adlula 100 esentolongweni ethi Group Maximum Prison. Lapho ayethiswa icala le lokuthi wena wayefuna ukuthi abantu beyinsudlame ethi eminyathini echidungwiza ngale. Lokhu sikubona kungamanga nje ngoba indaba ebikhona ngokuthi uPrince Jamba lo ngumsekelo zeZANU-PF wabulala uMoblessing Anlwa we-CCC okwabangela ukuthi abantu bekhuluma ukuthi hathi amapolisa kumele enze umsebenzi wawo ona amapolisa engafuni. Angisikhangelisanga ukuthi engena edaleni lemthethwandaba uMnumzana Job Skala bangamnika ibail ngoba usilesikhathi esiningi elokhu esiye emthethwandaba.
Ukudaba olufanayo uMantshi Trinos utawashe namhla uthe uhlangothi olubona ngokugcina kweziboshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Services kumele luvumele amagqwetha udokotela izihlobo labanye ukuba bebone isikhala losithole esikurubhi Maximum Security Prison. Ababili laba kukhangelwe ukuba bazathoniswa mhla ka-15 kuLwezi. UMantshi uphinde wathi kumele bevunyelwe njalo ukunikwa ukudla izihlobo labangane. UMnumzana Fred Mafarirevu elinye njalo igqwetha likasikhala losithole lithakazelele okwethulwe nguMantshi uTawashen.
So an order was issued by the court that the Zimbabwe Prisons and Correctional Services must respect the accused person's constitutional rights and allow them access to their legal practitioners, to their family and doctors.
Kube lesinqumo esiphiwe ngumthethandaba ukuba abeZimbabwe Prisons and Correctional Services babavumele ukuba babone izihlobo zabo, abangani babo, odokotela, amagqwetha ngoba lokho kulilungelo labo elikusisekelo sombuso. Abalinde entolongweni yesikurubhi Maximum Security Prison basanda kwalela umkasikhala ukuthi amnike ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa. Ngimele iTito 7 ngiseHarare, ngimnazo lozindlovu.
Lanxa abalwela amalungelo oluntu bekhonona ngokuthiwa phandle kwesigaba seMidlands kuhlelo lokulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi, umkhokheli wezinduna uChief Fortune Charumbira uthi baza kuya enkabazwe bengaqeda ukulungisisa lolu daba eMathebeleland North laseMathebeleland South. Ngomnyaka ka-2019, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhethe izinduna zezigaba zombili zaseMathebeleland ukuthi zikhokhele imizamo yokulungisisa lolu daba. Ukungakhulumi kwakhe ngesigaba seMidlands kucunule abanye, ikakhulu abavela kulumango. Kodwa uCharumbira utshele lumsakazo ukuthi bafuna uqedelana leMathebeleland kuqala andubana bayekhulumisana loZulu eMidlands ngalolu daba. Ibutho le-5th Brigade labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000, ezigabeni zombili zeMathebeleland kanye lasenkabazwe. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-IBETU likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Eqinisweni bayakwazi ukuthi bengahamba bekuthi sebelungisa udaba lombhuqazwe eMandebeleni North leSouth lenkabazwe. I-involvement yenkabazwe itshengisa sobala okubana kwaba le-genocide ngoba inkabazwe kulabantu besintwini labantu abakhuluma ulimi lwesiShona. So kwabula abantu abakhuluma ulimi lwesiNdebele, sokwenza kutshatshe ukuthi umbhuqazwe awuinjonge ukubulala abantu abakhuluma isiNdebele ngoba ngale kunabantu abakhuluma isiNdebele lesiShona. So mbona ngazathi bazama ukubalekela khonokho. Okunye nje futhi sekukhangele ukuthi kathi vele baqinisile yini ukuthi bayalungisa kumbeni ukuthi kuthiwe udaba lolu luyalungiswa olungana-time frame yokuthi luqalisa nini lokuthi luphela nini utshoni. So mbona ngazathi kakhulu kakhulu nje okwenziwayo ngobaba lokhethi ilizwe esingathi istethi esingukhethekhetha esesijike saba yiso esi-adresa uhlupho njalo esesidetemayina ukuthi kufuze kube lobani kungabi lobani. Kuyacaca vele ukuthi akusoze kulungisiswe ngendlela esuthisa i-victim.
Lina njenge iBethu likaZulu njengenhlanganiso ezizimeleyo lapho elihlangana khona la lezi zinduna liyazitshela yini zonke izikhalazo zenu lokuthi kazikhubi lolu hlelo ngendlela liyazitshela yini?
officially wrote saphalela u yena u president Chief Council ngoTharombira saphalela u Chalumani enkabazi ubaba uMnandi sisethula ukungajabuli kwethu ngokuthi kubanje indaba leyo kuthiwa inkabazi bamlanda u Chalumani enkabazi uMkhwanazi ngongumbane ukuthi into leyo siyenzakala kayiqondanga samtshela lo Tharombira ukuthi into leyo liyenzayo kayiqondanga lithiyela inkabazi nabatshela lokuthi anisabona kunogogo lowo ode khona sikhumbula abantu labana abatshontshwayo osedlulile so mbona ngazathi-ke into eyenzakalayo akulanto elungiswayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-IBHU likaZulu. Zimbabwe likhangelelwe ukuba lizathatha isikhundla somgcini isihlalo wenhlanganiso yokwenjiwa kwamatshe aligugu amadayimani eKimberley Process ngesikhathi kulokukhathazeka ukuthi inhlanganiso le isiphelelwe ngumphako ngoba yehluleka ukukhuza amazwe afana lele Russia lamanye. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo obona ngezokwenjwa kwezemvelo umnumzana Winston Chitando nguye ozakuba umgcini sihlalo weKimberley Process okwenyanga ezilithumi lambili ezilandelayo. Inhlanganiso yeKimberley Process ibona ukwenjiwa kanye lokuthengiselana okuqondileyo kwamatshe aligugu amadayimana umhlaba wonke jikelele. UChitando emele iZimbabwe uzathatha intambo ngolwesihlanu ekugqitshweni komhlangano weKimberley Process Plenary oseHebron kwele Botswana. Umnumzana Mkhwezi Masisi ekhuluma izolo ekuvulweni komhlangano weKP Plenary uthi ilizwe lakhe lizadlulisela ubukhosi benhlanganiso le kuZimbabwe ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ubhekane lobunzima.
UBotswana, as the theme suggests, diamonds are a catalyst for sustainable development. Now more than
thina njengeBotswana sithi amadayimana kumele asetshenziswe ukuthuthukisa impilo kaZulu. Sithi asincedisa nene ukuvikela uhlangothi lolu ukuze abantu bethole ukuphila ngamatshe lawo.
Umgcini sihlalo weKimberley Process ophumayo umnumzana Jacob Tamahe wakwele Botswana uthi bazakhuluma indaba ezinzima ukuzama ukwenza ukuthi inhlanganiso le ibe ngcono.
There are many weighty issues on the agenda that we are very sure that are going to lead us into a very late night. But we are prepared.
Sizakhuluma kuze kube phakathi kobusuku ukuze silungise indaba ezibhekana leKimberley Process nenhlanganiso yethu. Sizayilungisa.
Lokhu kuza ngesikhathi kulokhonona kuvela kwamanye amalunga eKimberley Process athi inhlanganiso le isinjengenja engalumiyo ikakhulu kukhangelelwe okwenzakala eRussia. Amalunga afana leKimberley Process Civil Society Coalition acabangela ukuthi leRussia lisebenzisa imali eliyithola kumadayimani ukulwisana nelizwe leUkraine. Isikhulumi seKimberley Process Civil Society Coalition uNkosazana Simiso Mlevu uthi bayadana ukuthi inhlanganiso le kayifuni ukuguquka lokhu yabunjwa ngomnyaka ka-2003. Uthi bakhangele ukuthi eleZimbabwe liqhube inguquko ngesikhathi liphethe uba umgcini sihlalo weKimberley Process.
Sikhangelela ukuthi iZimbabwe njengoba ithatha isihlalo sokukhokhela iKimberley Process ngo-2023 iqakathekise indaba ye-reform. Sikhangelela ukuthi betshintshe indlela i-KP esebenza ngayo.
Umlevu uthi udaba lwempi ye-Russia kanye le-Ukraine luqhubeka ludabula phakathi inhlanganiso ye-Kimberley Process.
Ukungezwani phakathi kwabantu ezigabeni lapho okugezwa khona amadayimana kuyaqhubeka njalo akusafani lokwakukhona ngesikhathi kuqala iKimberley Process. Okwamanje sokukhona ukungezwani okunjengalokho okukhona phakathi kwe-Ukraine ne-Russia, ukungezwani phakathi kwabagebhayo labahlali bendawo lapho okugezwa khona idayimana ngenxa yokugubhudeka komhlabathi lokuhlukumezwa nje kwamalungelo abantu.
EleZimbabwe lalo lake lazithola lingaphansi kwelihlo lokhozi phezu kwendlela elasemba ngalo amadayimani endaweni eChiatswa eMarange. Kodwa kugwalo olukhandelwe lokwethula emhlanganweni lo amalunga eKimberley Process athi isimo sesaguquka ikakhulu kumacala okungahloniphi ilungelo loluntu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Inhlanganiso inhlanganiso eziningi ezizimeleyo eZimbabwe zithi zikhathazekile ngokudlwengulwa kwabantwana ezigabeni zeCholocho leBulilima eMathebeleland. Zithi abantwana abaningi babhinywa izihlobo, kuthi njalo abanye batshadiswa bebancane. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
Okwenzakala kulo mhlobo lowelizwe uhlathumisa umzimba. Istudio 7 ethele ezinye izigaba zeCholocho leBulilima okulabantwana beleminyaka engaphansi kwe-14 abendileyo. Abanye babo abadlengulwa izihlobo sebengabantwana. Lokhu sokwenza osakhulayo uNkosazana Nasimelo Inkosi Mhlanga ukuthi abumbe inhlanganiso ayibizwa ngokuthi Orphans Friend and Community Development Trust. Inhlanganiso le igcina abantwana abadlengulwayo labanye abazintandane. Mamhlanga ogcina abantwana abangamakhulu amabili 200 ukhuluma ngokudabuka kwakhe inhliziyo okwenza wasungula inhlanganiso le. Uthi wathola umntwana oleminyaka elithumi lambili 12 years esemendweni wahlukwezwa ubuhlungu obumangalisayo.
Ngathi ngifika ngathola umntwana wayemncane, she was very kind, niwanzisa ukuthi ngiwanzakashi oganalethi nale. Ngathola umntwana wayemncane useyenzisiwe njalo ukuyenzisa kwangikhona wayeyenzise kusibare wakhe indoda ka-anti wakhe. U-anti wakhe wayezinomkhuhlane yena lo elizwe i-HIV. She was kind, wayemncane lokho akuzisa ubuhlungu but ngazibuza ukuthi ngivele ngizamncedisa njani. Ngazibuhlungu kakhulu, ngaba angry kakhulu ukuthi ngazondela i-community yonke.
Kule nhlanganiso Mamhlanga uthi kasathathi intandane zodwa ngoba baningi kakhulu abantwana abangamankazana labafana abahlukunyezwa ihlobo.
Abantwana bonke asebekhulile phambili yezifundo zabo. So emhlubulweni wakithi khona ngapha eCholocho naseplumps ungananzelela abantwana abaningi badropha out esen-early age belabo-8 years 9 years baqeda be-7 years basaqhubekeli phambili yezifundo zakho sesehlala phansi nxa yinkazana ebeyazithwala kumbe useyenda abaningi bayayendiswa then of course abaningi bayamithiswa ya nxa engumfani sesayebisa inkomo.
Iningi labantwana abagcina ngenhlanganiso le bahlulukelwe kwamagama ngokwabehlelayo empilweni. Abanye babo babhinywe izihlobo. Umamhlanga uthi uzama nsuku zonke ukubathoba inhliziyo zabo ukuthi ziphole bakhangele ikusasa yabo.
Bajabule izindla bethi mama, bathi mama mina nga-abhizwa ngahlukunyezwa nguzibangi lozibangi bakukhalela ezinyendezi ezinzima khona la ungababizisayela kokhansi la izinto abakutshela zona ziyesabeka and uthole ukuthi kabe kungama-close relatives kabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and ukuthi uthole ukuthi zanyatheba kuma-family zanyatheba. Umntwana wahamba wayaripota wakhuluma kugogombo wakhuluma kumalumi ukuthi uzibani sembambile ngozane yasingenele ebusuku. Kwabuya kwakhulunywa into yangikhona abadala engcembe babhadalisana bona bodwa khona ngale makhaya.
Esibhedlela sebulawayo United Hospitals bobulawayo kulo mntwana ole minyaka yesishiyagalombili 8 years ozithweleyo. Lo mntwana wakubikwa ukuthi wamithiswa nguyise njalo amadokotela athi asevalweni ukuthi uzabeletha kuhle yini njalo adideka ingqondo ukuthi bamncede njani. Umntwana lo uvela kulesi sigaba njalo ube indaba ebifihliwe izihlobo. Mamhlanga uyamazi lo mntwana
athi indaba ezabe zinyathele kucommunity zanyathela because umntwana lana sokuvelile kuyindaba kwakhe wahamba umama ngikhona lo baba ngikhona babe siye ezinyangeni sakho ngikhona umntana ethu loyiwe ngabantu isisikhathi siyaphisha imali uyithi udisturb ukuthi uma yafika esibhedlela amanesi sokuthi hhayi no kulomuntu phakathi lapho ekhithini and umuntu okhulelisa umntwana sokumele ukuthi abe brought into what account but indaba ngikhona ukuthi uthole ukuthi isekhaya and ma isekhaya ibanjwa njani indaba enjani. Umntwana lo uzamzala phela umntana azamzala umntana wesihlobo sakhe.
Ukhansela kaward 18 eBulilima umnumzana Land Ndebele uthi zakhamizi kumele zikhulume nxa zibona abantwana abahlukunyezwayo ezigabeni zabo.
Sokulomkhuba osuthutshile ukuthi even phakathi kwezimuli kulabantu abadlangula abantwana bese kusithi izihlobo zifihle ukuthi zikuveze lokhu. Silomntwana omunye otholakale esezithwele leminyaka engu-8 years into engahle kodwa kungavezwa kugujuzelwe. Siyacela ukuthi bantu bakithi asihloniphaneni, sihloniphe abantwana. Nxa kulento enjalo siye emapholiseni kumbe ebantwini abaseduzane ukuba basize balamule into le engaqhubeki ngesigaba sakithi.
UNkosazana Mrs. Banda osebenzela uZulu esigabeni seBulilima uthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo.
And isikhathi esiningi abantwana laba aba-abhuzwa ngabantu nje. Uyathola ukuthi babhinywa ngabantu abangabazali babo, abantu ababagcinileyo emakhaya. And kubuhlungu kangaka mina ngokubona kwami ama-perpetrators wonke amele angene entolongweni athole isijeziso ukuze kungabi le cycle ye-perpetrator.
Udubo lokudlongulwa kwabantwana luyaphambili izweni lonke jikelele. Njalo izakamizi eziningi zithi abomthetho kababophi ababhinyayo abazi ukuthi ngenxa yani. Amapholisa alile ukukhuluma le Studio 7 ngokuthi sokobothwa na ubaba womntwana lokuthi bangaka abantwana ababhinywayo eZimbabwe. Imela Studio 7 ebulelima igamla ngu Ezra Jesus Banda.
Ele Ukraine lithi ele Russia kumele liphume kumanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele wo United Nations ngoba libhomba abantu mahlayana elizweni leli. Ele Russia libhomba izakhiwo kwele Ukraine ezigoqela izitishi zikagetsi, izibhedlela, izikolo lezinye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Associated Press. Umongameli wakwele Kenya umnumzana William Ruto uthi akumelanga amapholisa abulale abantu mahlayana elizweni leli. Lokhu kulandela ukubulawa kwabathathu ababekhankasela kukhetho lukamongameli. Abanye babo bebengaba abajabuka kwele India. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo Mongi umnumzana Mandla Moyo ohlala kwele Australia. Umoyo uxoxa lo kuGibbs Dube weStudio 7 ngomsebenzi wakhe lokunye.
Abantu abaningi abangapha ma ufika lapha usebenza ikakhulu ezibhedlela, enye into esihlangana nayo ukuthi babe bengani abakuthembi ukuthi lapho esivela khona ngamazwi angathuthukanga, ngamazwi esithi khona aphuwa le poverty, babe bengani abala i-confidence lokhana ukuthi bekuthembe ukuthi ungakwenza yini lokhu. Ekuqaliseni baye besibuza ukuthi so wathrena ngaphi, wafunda khonapha yini, yendlela okhuluma ngayo isilungu ngani ukhuluma clear sibili siyezwakala. So ekuqaliseni sibalelo hlupho lokuthi abantu ama-consumers ezibhedlela lapha laku-community nje emphakathini ekuqaliseni mabe kubona bayabengana bakuthendi.
Manje kucina kuzokutheni khonapho?
Abantu bangapha emazweni lawa into engayinanzelelayo Dube ukuthi bafuna ukubona impumela yakhona ukuthi umsebenzi uyenelisa yini ukuwenza. Ungaveli ubakhombise ukuthi hayi umsebenzi ngiyawenza, lokhu bakubona ngendlela othasisa ngayo izinto eziphathelane nempilo yabo lokugula kwabo ne-treatment yabo baye beyithola. Kumele ube ngumuntu one-confidence ngesilungu, umuntu owenelisayo ukuqhuba umsebenzi wakhe ngendlela. Abakufunayo sithi ngama-results, babe funa ukubona ukuthi ngempela ngempela uyawazi yini umsebenzi. Nalapho suka khona amazwe ethu esisuka kiwe e-Africa ngamazwe abantu abawakhangelela phansi. Lapho sihamba khona emazweni lawo emphakathini sihlala vele singabantu abakhangelwe ngelihlo lokhona.
Singathi ke siyabona ukuthi linanxa livele eZimbabwe liyabe lilolongwe okunye okumangalisayo. Ngakho ke iZimbabwe isala ibambeke izisiba zejuba. So ubona njani khonoko ngesilungu okuthiwa yi-brain drain?
Kulusizi kakhulu ukuthi lize lakithi leZimbabwe alisatholi abantu abanengi abasebenza kwezempilakahle ngendaba yokuthi isimo somnotho seZimbabwe siphansi. Abantu abaningi basuka ekhaya bazophephela kwamanye amazwe ukuthiwa ngama-greener pastures sidinga umsebenzi. Engingakukhuthaza kuhulumende yeZimbabwe ukuthi kumele bakhuphule imali abayibhadala izisebenzi zempilakahle nama-working conditions, yenelise uku-improva indlela abantu abasebenza ngayo abezempilakahle ngokubabhadala ezinye imali okuthiwa ngama-allowances. Ngoba kuyasetshenzwa ama-night duty ebusuku. Esikukhuthazayo ukuthi ilizwe lakithi kumele linanzelele ukuphatha kuhle izisebenzi zempilakahle ukuze bavimbele i-brain drain khonokho kusuka kwabantu besiya kwamanye amazwe. Kodwa ngesimo esikhona lonke kukhanya kulobunzima sibili abantu lonke bephuma.
Kuyavimbeka yini?
Okwakathesi akukabi lempumela ebonakalisayo ukuthi uhulumende engakunqabela ukuthi abantu bengasuki. Ngoba iholo lakhona elitholwa ngabantu ikakhulu abasebenzela uhulumende esithi ngama-civil servants lonke liphansi kakhulu, njalo imali iZimbabwe dollar ilonke ingelamandla mayiqathaniswa lemali yamanye amazwe i-foreign currency eyiyo nayo esebenzayo eZimbabwe i-United States dollar. Okwamanje Dube, imbona ingani usoselobunzima kakhulu.
Umnumzana Mandla Moyo ngumongi odabuka eZimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Sydney kwele Australia. Umkhokheli we-Operation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini uthi ufisa ukubona abadlali benguqu abadlalela amaqembu aphezulu awe-Premier Soccer League babe bengabavela eSoweto. Wethule umbiko lwenkundleni yokuxhumana eTwitter esanda kubukela umdlalo we-Orlando Pirates le-Kaizer Chiefs. Inhlanganiso yakhe ifuna kuxotshwe bonke abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kwele-South Africa. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Mthakazi siyayibona i-tweet kaNhlanhla Lux. Mina ngima ngiyikhangele leyo tweet ikhuluma nje ngokomdlalo wenguqu ne-development kwezomdlalo wenguqu kubantu baseSoweto. So uma ungakukhangela nje akunani nokudula nama-foreigners. Ulo muntu uzikhulumela nje yena ngokuthi ma kudlalwa i-dab ngoba ibizwa vele Soweto dab and lawo maqembu ngamaqembu aseSoweto uthi ukukhangela yena afisa ukuthi ngabe inani mhlawumbe 55% ingaba ngabantu abavela khona eSoweto ngoba lokhu kungathukisa ibhola eSoweto ngoba lawo maqembu avele aseSoweto. Ngiyezwa nje abanye sebengathi uNkulunkulu uhlanganisa nokudula nama-foreigners. Lokhu kuyabe sekuyikuthi nje ngenxa yokuthi uNhlanhla Lux siwake wakhuluma ngama-foreigners seku-associate-wa kodwa ma
uyaziwa ukuthi yena ugijimisa kuphi kodwa umsoli lapha.
Hhayi, angimsoli futhi-ke useke waphenduka ebantwini uNhlanhla Lux wathi hayi yena into ayishoyo ukuthi abantu abangekho documented nakhona sasithi hayi sekududula abantu wabuya in public watch ukuthi yena abantu yena usezophuma la kunhlanganiso le-Operation Dula ngoba yayingasahambi ngaleyo mqondo yena okhuluma ngabantu aba-undocumented futhi nakho ma ungakukhangelisisa angeke sithi thina hayi ngoba sinenkinga zangakithi akutsho kutsho ukuthi asibuye e-South Africa singekho documented. Yes, is an unpopular view but nakho wayekhulumela nakho esayidi nako yebo vele sasinigxeke kakhulu thina sithi kulokho kududula abantu sawabantu kusenziwa zonke lezi zinto avumelani lakho kodwa kwaya wazi wakunanzelela ukuthi abanye base bethatha ama-chance bethatha ama-advantage sebesilwa nje ne-foreigner nje kungenasidingo. Then wahoxa nakuleyo organization wathi usefocusa ngeSoweto Parliament ungamuzwa ukuthi uconcerned ngendawo yakhe kubo yona le yaseSoweto. So lapha nje ngoba igama lakhe selihlanganiswa nje Dudula kuleyi tweet angiboni nje kuhlangene lalokho nje ukhuluma nge-local soccer development which is something that needs promoted even kwamanye ama-region.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi sizalwane sakwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa sixoxe laye ngocingo ese-Johannesburg. Kwezemidlalo asechabalele amathuba aweqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wekhilikithi okufinyelela kusigaba se-semi-final kumdlalo yezizwe zomhlaba ngemva kokunqotshwa ngele-Netherlands ngama-wickets amahlanu. EleZimbabwe liphakathi kwemidlalo e-ICC Men's T20 World Cup lile mklomelo emithathu. Live talk namhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole diaspora forum sixoxa ngabasuka eZimbabwe besiyasebenza kwezempila kahle kwamanye amazwe. Singekehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amagqwetha kamnumzana Job Skhala lomnumzana Godfrey Sithole amalunga edale lephalamende njalo abakubandla le-CCC namhla batshele umthethwandaba ukuthi ababili laba bala ukubona uDouglas Monzora eChikurubi Maximum Security Prison. Umkhokheli wezinduna uChief Charumbira uthi bazakuya enkabazwe bengaqeda ukulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi eMatabeleland North laseMatabeleland South. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.